Sekuzwakala khona kuvele ekhetani sense ukuthi inamba yabantu asebeshonile iyayikhuphuka ngosuku ngoba basazama ukuthi bayenze i-rescue mission but ikhanya ngathi i-recovery manje khathesi ngoba abantu abanabadikelwe ngumgodi amin bawelwe yinzilela ngemandi amabhasi two emini bazame ukuthi babakhuphe bathola i-progress yangkoreya was very slow so kusafika khathesi ngathi abantu sebetholakala ngabantu asebeshonile kuphela.
Sike sezwa imbiko yokubana iningi lalabo abatshonileyo izidumbu esezitholakele ngabavela eZimbabwe, kuliqiniso yini lo?
Ya, but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthini asebehlala kuleyana indawo leyana for afana abalindele ukuthi bathole i-commission esireleyo. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawe labe-Mozambique. Of course abeZimbabwe bakhona-ke basolekale kodwa-ke abantu ethi bekhanya ngathi baphatheka kakhulu ekudingela i-information khonangale sebehlala khona kusayithi yakhona bebengathi ngabe-Mozambique labemalawe bebengathi baneke kodwa abeZimbabwe fani babe khona nabo.
Yona kahle kahle imbangela yengozi le selike layizwa yini?
Ya, bona bacwaba abacwaba ngola ngezamabuilding balembono ethini ngoba ama-files alani building abatholi, umnikazi we-building akatholakali, ama-engineers akhe akatholakali, ama-architects akhe akatholakali kodwa bayacaba ukuthi yaba yifeyila ye-structure yakho ukuthi mhlawumbe imixa into ezingekhonkrete abazisebenzisayo azange zibe up to standard plus kumenza ukuthi ngoba kakhulu into ezingamasilafu bamakholo kufanele abe nesithile esibakhona phakathi mhlawumbe besingekho or besiyi-poor quality bacaba ukuthi kungaba yikho lokho i-investigation yokuqhubeka siya phambili manje.
Khona kuliqiniso na ukuthi izisebenzi zikahulumende ezihlenga abawelwe yingozi zithe zibone ukubana abantu iningi labantu abakhonapho isibo abadabuka eSouth Africa basebeyekethisa ukudinga kumbe ukuhlenga, kungaba liqiniso?
Ya, kungaba liqiniso ngoba ma into eyisenzakala bekulabantu abaningi bebuye njengamathimu amanye amathimu ayosuke eJoburg asuke e-Western Cape asuke e-Eastern Cape e-KZN but entambama izolo ma ngithi ngiyafika abantu ebesebesele abalokhu bebabhizi ayinamba khona seyiphansi kakhulu selesanahafu yabantu ababekhona ma-incident reportwa, kungaba liqiniso khonoko.